Indaba yebhayili yana sisake sayakhuluma kaningi ningi lapha la kuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona uSikala wayephiwa ibhayili kudala waphiwa ibhayili yabuye lama conditions ukuthi akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubhayili wasesuka laphana wakwenza kona kona wathi engakwenzi yiko kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibhayili kodwa esikufisayo ukuthi ngabe indaba yakhe iyahlungulula masinyane iphele ukwaziwa ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free kube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udaba lake kathethi kuba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zonalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli ngaleso sikhathi kodwa ke ngabe kuthiwa umthethwandaba isifiso sami lami nxa ngingumuntu ngiyabe ngifisa ngabe umthethwandaba uyenza umsebenzi wayo ngokugcweleyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa kuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibheli kodwa angabe lokhu phakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala ke ngabambi kunokuthi bayelokhu emgcile kwaphana isisifiso yabona esilomuntu wonke ngoba lokhu ngikushole ngoba anto abantu abaningi sobona ngantu asokuyi-political persecution kukanti-ke akulanilezepolitiki lokhu
yinto
nje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu bele bakhuluma golide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokwana sithi khona ukuzaba i-political persecution njani ukuthi kutheni ama-politicians aku-oppositions emaningi kangaka kuyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba u-honorable Sikala siyakwazi lapha kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint yona leyo kona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho owenzela umuntu aphiweni ibheyili leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethwandaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekele ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi ngumuntu onjani omsulwa yikho esikukhalelayo nami nginje ngibuzana uphepha kodwa ngiyakusho kona ukuthi kona kumele ngabe umthethwandaba iyenza imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khonale ukuthi indlela abaphatha ngayo ingani jebis law kodwa anabona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into kuhle ngiyazi kangiyazi sesihamba njani